Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 20 kumpandula 2019 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamuhla.
Ludabo olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech.
Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo ubikwa evalelwe ngamapholisa njalo amagqwetha akhe alelwe ukuthi ambone.
Akulamuntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakuboradio balutshwana abantu abalaleli iradio.
Umasipala wakobulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udokotela Peter Magombeyi yena othunjwe ngomgqibelo watholakala izolo ubikwa evalelwe ngamapholisa eHarare njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. UMagombeyi utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi uzibone esesenyabira okuyindawo engamakhilomitha angamachumi amane usuka eHarare lapho athunjelwe khona. Lindawo iduzane lenkamba yamasotsha iNkomo Barracks. UMagombeyi uthe kakhumbuli ukuthi ufike njani kuleyo ndawo lokuthi ulethwe ngobani. Kodwa uthe akukhumbulayo ukuthi ubekwenye indlu ku-basement lapho athi uke watshiswa khona ngamandla kagetsi enyaweni. Amagqwetha akhe athi usezandleni zamapholisa e-law and order. Nangu uMagombeyi exoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwe-Live Talk ekuvumbulukeni kwakhe izolo.
Dr. Peter Magombeyi. Owathi senyabhira ngimelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuze ngithathe ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo batshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha uluthole ngaphi ulelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yona le iphathi I think ngenalike lingiyi-time ngizakhumbule ukuthi.
Kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi? Uthe wena ubekwenye indawo esa-basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akula izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngitshesa ngamagesi lokhana wenzakala emamovini ukuthi uyafayinyawo emanzini ufaka amagesi.
Ye, kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuye naleyo basement?
Udokotela Peter Magombeyi uthunje ngomgqibelo watholakala izolo lapho bekhuluma ku-Live Talk izolo lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Amalunga ezanu-PF wona athi udokotela Magombeyi ubezicatshele ngenjongo yokungcolisa igama likahulumende. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo uthi akala kuthandabuza ukuthi ngempela udokotela Magombeyi ubethunjiwe.
Well, ludaba olukhulu kakhulu lolu, I think olukhathazayo kakhulu engqondweni zabantu bakithi ngoba ludaba olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech. So kusho ukuthi into le ekaMagombeyi ngiyokwenzela ukuthi abantu besabe ukuphumela ngaphandle ngendlela abafila ngakhona ngezinto izinto ezihamba ngakhona ngoba sokusisho ukuthi ungakomplaina kuhulu ngekuhulumende ngendlela abayenza ngakhona izinto impilo yakho ayisekho safe ngoba ama abductions lawo ukuthunjwa kwabantu lokho sikubona sekuyinto esivame kakhulu kwenzeka elizweni lakithi kusho ukuthi i rule of law ayisekho ngoba mangukuthi akusuye uhulumende okwenzayo lokho kusho ukuthi abantu isigeleke ecezenza lento uhulumende akala control lazo ukuthi ba make sure ukuthi abantu besizwe seZimbabwe ba safe
uthi yena gakhumbuli okunengi ngaphandle kokuthi elapho abegcinwe khona ku basement ubetshiswa ngamagetsi uthi ningalokho
ya la khona futhi kuyakhathaza kakhulu lokho ukuthi abantu bayathotshwa ngamagetsi lento esifana lalezo and obviously mawu situation enjalo akwaziwa lokuthi bamnikeni maybe wokwenza ukuthi angasakhumbuli kungenzeka ukuthi maybe bamnikeze amaphilisi noma yini obamforcele ukuthi bazama ukuthi ba erase into yonke ukuthi angasakwazi ukuthi bekusenzakalani kodwa konke lokhu into ekhathazayo kakhulu thina sijabulela nje khona lokhu ukuthi at least usetholakele and uyaphila let's hope ukuthi mentally usase right abazange bamoshe kakhulu and let's hope ukuthi ngokuya kwesikhathi uzokuzwenelisa ukuthi akhulume ukuthi kahle kahle ngabobani laba bantu abenze lento kuye ngoba mayethe akasakhumbuli that means kusuka kube nzima even labomthetho ukuthi bakwazi ukuthi badingisise kahle ukuthi ngubani owenze lokho
Abasekeli bezana uPF bathi uMagombeyi ubezicatshele nje ezama ukungcolisa ibizo labo. Ungathini ngalokho?
Angizwisisi umbono wabo lo mabethu bezama ukungcolisa ibizo labo. Sisi uMagombeyi akakhumbuli ukuthi akasakwazi ukuthi ngubani abamthumbayo izani wayo na isisiba guilty ukuthi kungcoliswa yona bayingcolise ngalipi ngoba igovernment amaphoyisa umsebenzi wabo ukuthi ba make sure ukuthi umthetho weZimbabwe yalandelwa and asingeke sithi amapolice izani uPF ngabe ngamapolice acomplainayo ukuthi yile nto yenziwa ngabantu abafuna ukungcolisa bona besizo-understanda ngoba kusho ukuthi babezama ukwenza ungathi amapholisa awenza umsebenzi wawo ngoba kahle kahle i-rule of law kumele iqakathekiswe elizweni lethu but the fact ukuthi kube lale pressure eyenziwe ngamanye amadokotela ukuthi lo muntu azavele kuyakhathaza kakhulu lokhu ngoba kusho ukuthi if bekungela pressure ngabe laye kwenza okwenzakala kuyitaizamara namanje olokhu engaziwa ukuthi ukuphi after mhlawumbe 3 years ngabe laye same thing yenzakele kuye so thina sijabulela khona lokuthi at least amadokotela amile abambana ayimela ukuthi no umuntu wabo kumela aphendukiswe and that's why sibona nangu sephendukile so lokho ukuthi bethi ubezifihlile ezifihle ukuthi kube njani ukuthi achieve ini I don't think ukuthi i-reasoning yabo ile sense
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini uhulumende ayibhadalisa uZulu iyanceda ekudingeni ukudla kungatsha lwezempila kahle ezemfundo kanye lekwehliseni imbadalo yamabhasi ezubcom Uncube wethu le amazwi la ngemva kwesinqumo somthethwandaba esokuthi umthelo lo wethu lwa ngokungekho emthethweni. Kodwa izolo uncube uthe sokulungisisa lokhu phansi komthetho we-Finance Act. Umthelo lo wethu lwe ngomfumfu unyakenye. Lanxa uZulu ekhonona ngawo, abanye bathi uyasiza kakhulu nxa uhulumende ethe wawusebenzisa kuhle. Omunye wabantu laba ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena ohlaziya ezenotho.
Sometimes okunye kumele sikukhangele objectively nje izinto njengoba zinjalo. Okokuqala vele uhulumende wethu singakhangela ngobe se desperate ukuthi kambe i revenue angayenza njani ngoba ama taxes ese mancane angeke bathembe i income tax abantu abakho emsebenzini angeke bathembe ama company taxes ama company kawaseko and so on ama taxes lawa amanye amaningi afile ngoba vele i business kayikho kayihambi so enye responsibility i government elayo ngeyokuthi idinge imali especially imali ze service delivery and for ikakhulu kakhulu imali ze welfare ze nalezi ze general social welfare yelizwe
singathi 2% leyo loncede ngezindlela
ngezindlela phela civilities iloncedo sinqaka ukuthi baqinise ukuthi bayisana phapa bayisa khona iloncedo olukhulu kakhulu ngaziye kwamanye amazwe abantu bethi sithola lokhu for free lokhu for free lokhu for free from government it's not necessarily free i government iyadinga lapho kule revenue khona eningi iyefaka ukuthi tax inyana khona ukuze iliboste incedise i social welfare ufike ukuthi etshwaleni kuyafakwa i certain percentage ye price netwala emazweni abanathi utshwala kakhulu ukuthi imali ingene ku government uthole ku petrol emazweni abasebenzisa i petrol eningi ufaka i tax enjalo kuze ukuthi imali incedise i revenue ye government so ngezinye indlela babe le idea e right idea yabo iyayisebenza ngoba eZimbabwe at the moment into le mali ekhanyayo ithena khona lapho emalini yena le eyama ecocash landana esisebenza so bakukhangela maybe bakwanti indlela abangathola khona imali ikhona lapho entweni okuyiyo ethena imali yelizwe eningi kakhulu ngoba kuma ecocash khona lapha abantu bangabonani imali encane sikhuluma of billions of dollars or millions of dollars ezithunyezana naye ezibhodayo kuma-transaction wonke esawayenza nxa kuthi liqiniso abasitela lona ukuthi imali le incedisa kubo zupho incedisa nga yinto engani inhle ngoba okwamaqiniso ibile lapha kungasahambeki edorobheni asithini ngakula mazupho khona la wayi-50 cents esiwahlekayo nxa kuthi imali ama-ecocase incedisa ngobani kambe ngawogogo bahamba ngani edorobheni ngawo baba bahamba ngani emsebenzini okwamaqini ngoba amalayini esiwathola kumazupho suku zonke made kakhulu and abantu abalandaba balinda babe patient othenzethi amazupho lawa anceda isizwe nxa ukuthi imali le eyama 2% aphuma ku-ecocase yikho lapha yakhona
umnumzana bekezela madumafuzwayo uhlaziya ezenotho ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 umasipala wakobulawayo uthi uzavalela uzulu amanzi kusukela namuhla kuze kuyefika ngesonto idolobho lonke uthi njalo kusukela ngomvulo uzaqala uhlelo lokuvala amanzi okwamalanga amabili ngeviki ngenxa yokusilela kwamagetsi uChris Kande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngezabesifazana kuhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association unkosazana Otilias Banda yena othi izakhamizi kazijabuli ngendlela ikhansili ethule ngayo lesi simemezelo.
Akula muntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakuboradio balutshwana abantu abalaleli iradio ngoba vele uzayilalela sikhathi bani akula magezi elizwe so ukuze ube kwazi ukuthi kuyenzakalani kusasa akukho lula ukuthi kusasa kuzaba lokunzima obukhulu iningi lingakwazi ukuthi amanzi vele ayavala so kuyisikhathi njalo sokushisa akusoze kube lula
manje njengenhlanganiso yezakhamuzi alisozolikhalaze yini litshele umanisipali ukuthi kunsuku ezilandelayo kumzamele azise uzulu ngokugcweleyo
vele yona inhlanganiso ihlezi ilokuxoxisana thize lo manisipali ngibona kufanele ukuthi kumele sixoxisane naye ngendaba yesikhathi ukuthi ma kunolutho oluzayenzakala into yonke izakhamuzi kazitshelwe kule sikhathi zikwanise ukutshelana kulokuthi kuphume namuhla kuyinto ezayenzakala kusasa kukhulunywa ngamafoni ziningi izakhamizi ezingelawo amafoni
manje ngesikhathi esinje abantu bazaphephelaphi zikhona yini izikotsho njalo ziyenela
izikotsho zivele kazikho kulamalokitshi avele ngelazo izikotsho noba ezinye zikhona zenezindawo eziningi zishile isikotshelo siyana. So kuzaba lobunzima obukhulu engikunika abantu abangomama ubunzima bokuthi bazabe bekhangelane lodubo lwamagesi. Udubo lona seluphendukile futhi phezu kwabomama olwamanzi ngoba yibo okuzanele futhi beyedingana amanzi. So kuthwalisa nzima umuntu ongumama.
Manje singathini nxa sikhangele yena umanisipala ikwehluleka ukuqoqa na kumbe amanzi ayasilela okokuthi la usehluleka ukuthi ayenzeni?
Amanzi okusilela sibila ayanjani? Ayasilela. Kodwa lapho abelezigwenxa khona yokunika isikhathi esifitshane ukuthi ayazise ini abantu.
Unkosazana othiliya Spanda ubona ngenhlelo zabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usekhuphe imali engange 37.4 million ezaphathisa umasipala weHarare kunhlelo zamanzi. Iphephandaba leChronicle lona lithi isikhonzi seUnited Nations esiphakathi kokwethekelela eZimbabwe umnumzana Clement Vole uzahlangana lomongameli Emerson Mnangagwa namuhla. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani zulu kandaba umhlaba wonke unje singamaZimbabwe sigcwele amazwe wonke kodwa ke lapho esihlala khona hey abasithanda abantu kunjena nje bathi sibuye leZimbabwe siyohlala phi ngoba akukho safe kwehlula lazo isidumbu umufi umgabi kuthiwa akakho safe umuntu ofile eZimbabwe ubisele eSingapore pho thina siyophephela phi sinike nini indlela zokuphila ngoba sifisa ukuthi ngabe sisekhaya eZimbabwe kodwa ke hlala ngaphandle kwamanye amazwe. Celana enhlala kahle siyacela kuZulu kandaba sincedise ukubana siphephele sikuphi na sifisa ukubuyela ekhaya eZimbabwe.
Salunane basakazi likhuluma lo-Arnold Nhlanga eseButswana ePhalaphe. Eyi into eyenzakale eZimbabwe shuwa isibuhlungu shuwa. Sibuhlungu kakhulu noPeter Magombeyi lo shuwa odingakalayo ongabonakali njalo sibe sicela ukuthi uhulumende kangenele shuwa uPeter Magombeyi ebonakala ukuze abagulayo bekhona ukwelashwa sokuzwisa ubuhlungu ngempela.
Salibonani balaleli beStudio 7. Mina into engizwisa ubuhlungu yile. Izolo sithe sikhuluma ukubana i-government yeZanu PF kayilunganga. Izinto zisancwebeka kubo 1982. Abantwana beZimbabwe abalwela ilizwe baphuma bebaleka elizweni. Besiya kwamanye amazwe bephephela kuthiwa ngama-dissident ngomva kokuletha uzibuse eZimbabwe. Abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe bathi singama-dissident. Kodwa lamhlanje sokujikile. Inkukhu ibisedla amatsiyane ezinye inkukhu namhlanje isijikile isisidla amatsiyane ayo. Khona abantu beqalisa ukuma kube kanti kule 20,000 more than that abantu abafayo umhlaba wathula tu even leZimbabwe sihlekwa namhlanje inkukhu sisidla amatsiyana yokucatha umuntu oyi-1 abantu sebesifa ezibhedlela sokuthiwa stand still ezikolo abantwana kabasoze bafunde ngomuntu oyi-1 kanti izolo belingakunanzeleli silitshela ukuthi hey ake lilimuke nasi isigebenga somuntu kodwa namhlanje it's too late ngoba inkukhu izidlela amatsiyana ayo.
Ani basakazi mina ngina Devi so bengicela ukuthi sikhulume iqiniso leli ukuthi hayi laba bantu bavele bacina ngezidumbu zabantu onkomo so bathatha imizimba yabo bayisebenzisa waye umgabe esala ukuya khona ngale esithethini ngibengicela bakithi ngani uhulumende lo ngeke lo adapta abantu shu abantu baphumule kanti safa salungelwa nini khona phezimbabwe ehlala singasidubeka kuze kube nini.
Igama lami ngingujohn Baleni, ngisesilobela enkabazi. Angazi, ngibona ilizwe likhangelane lolu hlupho olukhulu kakhulu ngokunyamalala kukandodalo uPeter. UPeter anxayenyamalele mbona ilizwe lisiba lokunye ukuvukela uhulumende ngenye indlela eliqiniso. Njalo okungimangalisayo ngibona abantu behlupheka besifa. Ngikhuluma ngisezenje nje bayafa abantu esibhedlela. Yi-national disaster. Mbeze ngibuza-ke ukuthi kanti ibapostoli lina elibonayo lina yabomoya lithule zwi endabeni. Phumani egcekeni phela emachurch enu. Lalapho elikhona, lalapho elithandaza khona, lisibikile ukuthi ubaba lo uhamba njani. OJeremaya labo bantu bamaprofita labo bankayo, oIsaya obantu bantu babetshela abaningi abakhulu bakahulumende nxa izinto zesitsha. Kanti lina libona kuphela kwabomamazala labo labakhwenyana okokuzondanisa abantu ngemuli kuphela, lingakhangeli lokho kwelizwe. Hayi, phumani egcekeni likhulu lingadlali ngebizwe likaNkulunkulu. La ngumsebenzi, sitshelanini phela nini. Khwelani entabeni libhonge liphenduke kona lize sitshela iqiniso. Andilithethisi kodwa ngikhuluma iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi, salibonani balaleli. Mina owami umbono ulele ekutheni kona kambe uhulumende uyakubona yini ukuthi uyaphambanisa. Nxa sekuthi khona umuntu ongabe complaina ukuthi imali engiyiholayo incane abe siyathunjwa-ke ngamaphoyisa, engikuthanda ukukunazelela ukuthi kambe sizaphuma yini kuma-sanction nxa kunje, kambe ilizwe lizathuthuka yini nxa kunje. Asazi ukuthi i-Afrika ingakwenziwa njani ukuthi ama-leaders e-Afrika akahlangane abonisane ngento ezifana nalezi. Bakakuncedisi ukuthi bathi siyasekela ukuthi ama-sanction aphume, kodwa umuntu abamsekela ukuthi ama-sanction aphume ebeke qhubeke senza into ezingalungile. Lokho kukodwa nje kuzathatha ukuthi iZimbabwe ithathe iminyaka eminingi kakhulu ukuthi iphumelele, ngoba lesi simo esikuso manje kasisihle. Siyacela sibuthi babumnanga kwakube labanye ama-ministers akhe ambonisayo ukuthi lokhu kuyeke kusisandawo, ngoba nxa kubhizi kuthunjwa abantu bachaya wabezwa yonke le nto, sokuyiyo phela indlela ukuthi idivelophe ilizwe kuthiwa abantu. Kambe likhona ilizwe lakaladivelopha ukuthi abantu bebethunjwa besiwale nale? Hayi bo, ama-ministers labaqondisi baye kabazama ukuthi bahlale phansi babonisane la ukuthi hayi, lokhu asendlela ukubusila izwe lokhu, ikubulala isizwe lokhu.
Sawubonani lonke sisakazi bakaStudio 7, sawubonani. Bonga ithuba lenu leli lisipha lona ukuthi sikhulume okusezinhlizweni zethu, siphinde silalele ukukhulunywa ngabanye jikelele nje eZimbabwe. Siyabonga leli thuba, sithi muqhubekele phambili kunjalo. Jabula. Mina igama ngingumlamuli, ngizothanda ukuchaza ngendaba yokucatsha kukaudokotela uMagombeya. Le ndaba enzwisa ubuhlungu okuphindiweyo, enzwisa ubuhlungu. Ma ngithi ngiyabheka ilokhu kuhamba umuntu okhulumayo ezama ukuthi akhulume ngento yabo irongo eZimbabwe, kumele ukuthi anyamalaliswe. And yonke le into ingatshona iy'mpica abadala ilizwe lonke jikelele leZimbabwe, kukanti-ke le nto yenziwa nguye umnankagu uyayazi. Angeke umnankagu ahluleke ukuba yazi le into, uyayazi.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weHaiti ukhangelelwe ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela esitaladeni oluqoqwe ngamabandla aphikisayo namuhla ekhonona ngomongameli Jovenel Moise esithi kumele asuke embusweni. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngesonto kwele South Sudan lidilize imizi eminingi latshiya inkulungwane zabantu zingelandawo zokuhlala. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uselandule imbiko ethi wazwakala ngumcuphi kahulumende wakhe ethembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga ngegama ulutho olungaqanjwanga lalo. Embikweni wethule izolo ngemva kokuvela kodaba lolu, umongameli Trump uthe iziwula kuphela yizo ezingakukholwa lokhu. Abanye bathi nxa kuyikuthi ngempela kwenzakala, umongameli Trump engaba wephula umthetho.
Intsuma tsuma lele daba. Intsuma tsuma lele ndaba na. Liyamesaba yini na lo muntu. Uyasabisa yini na lo muntu. Akulunganga wenzayo. Akulunganga wenzayo. Intsuma tsuma lele ndaba. Intsuma tsuma lele ndaba na. Liyamesaba yini na lo muntu. Uyasabisa yini na lo muntu. Akulunganga wenzayo. Akulunganga wenzayo. Ave sabe siti
wena wathethe kazi labantu wena.
Ithi ngabe sabe siti
wena wahlume zabantu wena.
Ave sabe siti
wena ungumbulali wena.
Akulunganga wakwenzayo.
Sikhulume nasithetheni.
Akulunganga wakwenzayo.
Sikhulume nasithetheni.
Chani ulelizwe liphila nababulali. Liphila kanjani kulendawo liphila nabahlukumezi. Ingabe belisabisana lasela kethu uthula. Ingoba belisabisana lasela kethu uthula. Alikulume alikulume libo. Alikulume li. Alikulume libo.
Yengoma esiphiwa ngubheki inkosi ngwenya. Ingoma ethi yensuma nsumane esigqibela ke izindaba zekuseni. Kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo uvikwa evalelwe ngamapholisa njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. Umasipala wakobulawayo uthi uzavalela izakhamizi amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Hayi ke kwanele okwamanje kodwa likhumbula zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke njalo ngomvulo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lichone kuwe.